Endabeni zethu lamhlanje lilo Chris Gande. Umphathi ntambo wezokuthuthukisa inotho yabensundu ufunge wemba phansi wathi akubuyelwa emuva ngohlelo lokuthuthukisa abensundu olwetheswa icala lokwenqabela ukusungulwa kwamabhizimusi elizweni ngabanye. Ugatsha lukahulumende welemelika oluphathisa amanye amazwe olwe United States Agency for International Development USAID luphawule inhlelo ezintathu kwezokulima ezizaqutshwa ezigabeni ezinhlanu zelizwe. Lamhlanje silodaba lwezombusazwe sihlaziya ukuthi amabandla ezombusazwe kanti vele aphatheleni uZulu kwelakusasa umumona wonakala kangaka. Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uKhalisto Pasua uthi iqembu lakhe selilungele ukudibana leqembu elimela ilizwe leLesotho emdlalweni wehlandla lakuqala lomncintiswano weAfrica Nations Championships. Kulive Talk lamhlanje sihlaziya imbiko yomphathi ntambo yezokuthuthukisa inotho yabensundu eyokuthi uhlelo olucatshangelwa ukuthi lwenqabela abokuza ukuthi basungule amabhizimusi elizweni luzaqhubekela phambili. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 9:09 AM kumbe 4930 lo 15455.